Ngikhuluma lapha ngise Ireland, ngisebenza ngingumongikazi, ngibuye lapha e-Ireland ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile, kunzima, kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Ireland. Ukufika kwami lapha e-Ireland, ngingatsho ukuthi kwabanzima kancane nje, ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale ngihambe emsebenzini, kunzima kunjiyana, ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizathina ngiwutholile wona lo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngafulathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise, ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Ireland kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, you know, ama-permits, you know, konke lama-visa.
Niphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathesi lokhu engigcinwe kahle kakhulu. Lokhu engisebenza le company eyandetha kuyona le indawo, engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa, senelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Senelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli, senelise ukubaletha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomkethu, sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyona le indawo yase-Ireland. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-Ireland ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando, engelabandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini. Konke okwakhathesi ayi angilansolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.